Okokuqala indaba yama resources, ibandla lethu lilibandla elisustainwa yimembership yalo, so ke asisenelisanga ukuthola ama resources ayezasenza sinyakazwe sikhampeni ngendlela esasifuna ukukhampena ngayo. Okwesibili, kuningi okwenziwa yizek njengorefuri kumbe labo abaphethe kwezothethu, lathi sinje esasingeke senelisa ukuwuguqula okuphathelane lama electoral reforms. Uzananzelela ukuthi MDC ngesikhathi se-Government of National Unity behluleka ukuthi bemake sure ukuthi kuzoba lama electoral reforms ayezayenza ukuthi ukhetho luzalandela loba ngayiphi iminyaka, iZANU-PF isebenzisa izakhi yehluleka ukucikibezela abantu. So ngokunjalo sangena kulolu khetho sikwazi ukuthi kulezinto eziningi ezingalungiswanga, kodwa ke okwasincedayo thina njalo yikuthi ibandla lethu lakhankasa ngamandla ezabelweni lakundawana yonke yakomthwakazi litshela abantu nge-self-determination agenda. Lingakhohlwa ukuthi thina ibandla lethu kalikhangelelanga ukuphila liqhubeke likwele Zimbabwe, kodwa likhangelele ukuthi likhulule umthwakazi. So ke i-awareness campaign yethu iyahamba kahle kakhulu, senelisa-ke ukuthi abantu umhlaba ubekwazi ukuthi siphethe luphi udaba. So ngokunjalo hayi asilahle imbeleko ngokufelwa, njalo asingeke thina sizijaje kumbe sithi ngenxa yalama-elections sehluleka. Siqhubekela phambili ngokunyakaza kwethu, njalo sisebenzela abantu. Zananzelela ukuthi wonke la mabandla akade khona ekhontesta ngama-elections kathesi, amanye avuke sokula ama-elections azabuya elala, azovuka futhi ngo-2028 sokubuya ama-elections eZimbabwe. Kodwa i-MRP ihlala ikhona njalo ikhankasa, inyakaza, ilungisa inhlupho zonke ezihlangana labantu bakomthwakazi. Kungakho-ke sithi hayi asiyikhali kangako, ngoba vele sasingawukhangelelanga. Alizwile ukuthi iZANU-PF ile lathi sikhala ngakho lokho, ngoba indawo eziningi lalapha kade sifake khona ama candidates ethu asenelisanga ukufaka ama polling agents ngendaba yezimali yona le.
Manje nxa sikhangela elakusasa, kuyini elikukhangeleleyo, lizancintisa njalo na?
Ye, elakusasa lemthwakazi Republic Party lihle kakhulu baba uGandhi, ngoba thina vele besingakhangelelanga ukuthi sima ngodaba lwama-election. Udaba lwethu lwedlula kuma-elections, yikho lizabona ukuthi sibhizi sisebenza kanzima siphusha lokho esikuthi thina i-international lobbying, ukukhuluma lomhlaba ngohlupho lwethu lwakomthwakazi ukuthi hayi sesifuna ukuphuma kwele Zimbabwe sizimele sothi. Sizananzelela ukuthi kunyanga kaJulayi ithe iphela uJulayi sa-announce ukuthi sesiyenelise ukuthola ama-signatures angafika 25,000 online, lamanye engedlula 15,000 esiwathole through hard copies. Ama-signature lawa sikhangelela ukuthi siwaphanyeke kuma-international stakeholders wonke esawabhalelayo, okuzabonisa ukuthi ngempela abantu bakwamthwakazi sebefuna ukuphuma bamele udaba lwabo. Kulenye njalo inhlangano yamazwe omhlaba esiphendulileyo yarekhoda udaba lethu, yazi yasinika i-case reference number. Yibo-ke abasenze sayesadinga nalawa ama-signatures, sayenelisa ukuwaqoqa nje ngenyanga eyodwa, besesenelisile ukuqoqa la ma-signatures online adlula 25,000, then physically adlula 15,000. So lokhu kutshone kubonisa ukuthi udaba lwethu lusezingeni eliphezulu kakhulu, ngoba asisela ndaba kakhulu lokudila lezinto ezilokwenza leZimbabwe, kodwa ke sesile ndaba kakhulu lokudila lezinto ezilokwenza lokuthintana lokuxhumana lomhlaba. Ngokunjalo ke siyagqugquzela abalandeli bethu labantu babomthwakazi bonke ukuthi hayi mabangatshawa luvalo, kusesekukhulu esizakwenza, njalo kungekudala umkhombandlela sizabanika ukuthi hayi sesisiya ngaphi, sesisuka kuleli zinga sesisiya ngaphi. Abantu bakithi esingabacelisa khona, siwacele khona ukuthi mabazithembe, njalo bengathembi ukuthi ukhona umuntu ozabuye vela kweyindawo ezobalungisela inhlupho esibhekana lazo. Thina ngokwethu iqobo lwethu yithe sizalungisela lezi nhlupho. Abanye abantu becabanga ukuthi basazoncedisa uNelson Chamisa le-TPC yakho ukuthi bekhuphe izandla. Thina siyala sithi hayi, inhlupho zethu akula ndaba weza iZANU-PF kumbe uNelson Chamisa, konke kuyafanana, ngoba siqukethwe i-1979 Shona Grand Plan, the 14-page review eyabhala iZANU-PF layo i-Core Triple X AMDC, kanti ehambisana lalokho okwenziwa ngabo-CCC. So ungazibona ungumuntu emathebeleleni ucabanga ukuthi wena uzaqala ukhupha izandla ukuze ulungise uhlupho lwakho, kuyabonisa ukuthi akwa-understand ukuthi uhlupho lwakho lonke luvele eHarare. Kungakho-ke thina siyimthwakazi Republic Party siyabathembisa abantu bakithi abalandeli bethu umthwakazi wonke jikelele ukuthi hayi, asibambaneni siyibeni munye, siyenelise ukuthi siqhube lo msebenzi ophambi kwethu ukuze inkululeko yethu ibuye kungakudala.